Eminyakeni emibili edluleyo abantu eZimbabwe baphakame njengesavunguzane belubhekisa eNglandi bethi afuna umsebenzi. Abaqhathi abaningi bebebhatalisa imali ezisabekayo kulabo abafuna ukuya kulelo lizwe okwenza abaningi babanjwe ngamandla okuthengisa izifuyo, imota lezindlu ukuthi bathole imali yokubhadala laba bantu abaqhathayo. Uvayelo moyo ngomunye obabhadala inkulungwane ezithile zama-pounds ukuthi afinyelele ukuya eNglandi.
Nababhadala 5,500 pounds. Ukuthi bangilungisele isponsa ngafika ngasebenza kodwa babethatha half of umholo wami bethi agency fee. Khathesi akusela msebenzi and ngisebenza ama-hours amalutshwana ngikhonde ukubhatala i-rent. Ngisiza la umama wathengisa e-two room house ephumula and I don't know ngizayenzani even if I go back home.
UNkosazana Thabile Mabena uthi babuhlungu ngento abayenzwa ngama-agency.
Umuntu akutshele ngokuthi akala ama-hours. Wena ku-contract kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele usebenze amahola ayi-40. Umuntu adlale ngawe engakunikezi ama-hours amaningi. Indaba edabukisa inhliziyo ngoba abantu bahlukumezekile.
Omunye ole agency yakhe yokuqhatsha izisebenzi edolobheni lelizwe uNkosaziphathi Hadebe uthi abanye bakhe bayona.
Mina ngingomunye wabaphathi ngaletha abantu. I'm sorry to say mina kunzima kimi ngoba abanye yambona umuntu uhluphekile ukuthi you are the only hope. Ngikhuluma nginje bakhona ababili abasemaphepheni ababoshiwe abaphuma kithi beletha abantu ngoba bengenamsebenzi. I-greediness abaningi bazadilikelwa litshele.
Omunye wabaqhathi uMnumzana Sibusiso Mabuza we-Christ of Care edolobheni le-London uzonde kakhulu ngokwenziwa ngamanye ama-recruitment agencies.
Etheleni umuntu ukuthi ezodubeka kanje ngoba ufuna ukuthatha imali e-home office lapha ukulokhu udlalisa ilokhu zenu. Uthatha imali futhi ebantwini bona laba basekhaya bekubhadala bo-5,000 ukuthi azohlala esitradeni umntana abantu engasebenzi. Akulunganga lokho. Kathe selisibonisele thina senza izinto kuhle. Selisibonisele. Kubi.
UMnumzana Thamsanqa Mpofu weBradford uthi abanye babaqhatshi laba bagcwele inkohlakalo.
Abantu basekhaya bathatha abantwana ekhaya babalethe lapha kungenamsebenzi. Bababhadalisa izimali. Babagcwalise. Babanganikeza umsebenzi. Abantwana sebeze befuna ukubuyela emakhaya. Abantu bangkhona ngabantu abane-corruption. Sebethatha zezinto eziphuma emthethweni. Sebemotshela abantu abaningi, abantu abanama-companies arana kahle. Ukhangela thina njengoba sinje siyathola wona imali yokuzala kodwa angeke size silethe abantu uma imisebenzi ingekho.
Omela amalungelo oluntu njalo engu Equality, Diversity and Inclusion Officer esebenzela idolobha le-Brighton, uMnumzana Ndaba Ezinhle Gulu Sibanda uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi baqaphele ogulva bebhilithane.
Abafowethu labodadewethu labantwabethu betshiya inkinga zeZimbabwe and in so doing basuka ngezikwerede, abanye sebesuke bathengisa izindlu, abanye basuke bathengisa imizi, abanye bathethe yonke the whole savings abalazo empilweni zabo balubhekisa ngangapha bekwazi ukuthi hayi ngizafika ngangapha ngisebenze gadalala ngikwanise ukubhadala izikwerede zabantu. Yikuthi alibana liza kwenza la ama-decision kathesi okuquphuna izimuli lisiza ngapha. Lidingisise, liphenyisise, lenze lokho abakubiza ngesilungu bathi bona i-due diligence.
UNkosazana Sihle Dube liqotho elisebenzela edolobheni le-Manchester uthi labo abangasela msebenzi bayakhona ukudinga eminye imisebenzi kwezinye indawo behlukane lama-recruitment agencies abo.
Bengahlala bengayenzi lutho. I-home office eventually iyakhansila ama-visa abo and kuyagcina bebuyele ekhaya. So what they can do is khona lapha e-UK akhona ama agency ama i-role yangkhona abatshintsha kiyo engasiyo le eku-list emsebenzi edingakala e-UK. They will have to again to update i-home office budget. Hayi, nasesifuna ukutshintsha from i-role lei to irolu lei.
Ukata rwendaba zasekhaya kwelebhilitane i-home office yalile ukhuluma le-studio 7 kodwa bathe bazabopha bonke bephula umthetho. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yatshela lebhilitane ukuthi lingasaqhashi izisebenzi ezivela eZimbabwe lamanye amazwe ukuze lilondoloze ezempilakahle kulelo. Okwamanje kumnyama phambili, kumnyama emuva kuzalwane zeZimbabwe ezifuna ukuyasebenza kwelebhilitane. Ngimele e-studio 7 igama lami nguEzra Jesus Banda.